Alingalithona njani izilukandaba mthwakazo omuhle. Olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo owayengumkhokheli wenhlanganiso yabahlukuluziweyo iHaven Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Babami ngiyabonga ukuthi uyangamukela.
Ungasitshela mama ukuthi ubona njani lokho esikuzwayo ukubana kuthiwa ngenyanga eyodwa kulabantwana abedlula 315 ababanjwayo bebhinywa. Ungubona njani?
Kothi ngeke ngikutshele kuhle babami. EHaven laphana bese receiver labantwana abavelela ngaphandle. Yibo ikakhulu abebesiza ngale bebuya labo gogo. Angithi umntwana uhlezi lo gogo omalume lapha ekhaya babamba abantwana laba antiyena uthi ngumalimami umalimami usembamba umntwana ngakhuluma ugogo usexotshe ekhaya kuthiwa akahambe lo mzukulu wakhe yinto abantu abangakayizwisisisi ngoba abantwana babanjwa yizinini zabo abahlezi labo ababavikelayo okubi nje ukuthi isikhathi esiningi kasinanzeleli njengabantu abadala ukuthi kanti umntwana watshintsha ibehavior kwenzenjani ngoba abantwana angabale uyabona engasakhangeli ibadukulu esehlala kube engathi uhlulukelwe abantwana laba bayahlupheka ezikolo ngoba abanye bengibabona besiya ezikolweni umntwana wakhona uhlale fi ephuzile ukufika esikolweni amathitha lawo ngesikhathi kawananzeleli ukuthi kanti ke babuze umntwana lokuthi kanti yena wahlala uphuzile kwenze njani umuntu lo umelela ukuthi abadali abahambe baye emsebenzini asale eqala ebamba umntwana lo engakayi esikolweni ngenye into engananzelelwayo yona leyo
manje ubona njani lolu daba
andile yababona labo khulu ungathi kule abantu baloyiwe labo khulu uyabafika sele abuse abazukulu babo abahlezi lapho mina ngokubona kwami iningi labantwana okube kusenza abantwana babhinye yikuthi abantu kabafuna ukukhuluma ngento ehluphayo uyabona ngesikhathi sempilo yabakhona eka 80 eka ishiyo bigurawundi abantu babe kwakuthiwa lala lo mnewenu kumbe lo dadweni phambi kwabantwana leyani into yachiya enye into embi ebantwini ayikhulunywa kodwa leyo nto yayisenzakala
ezinye izehlakalo okungela izihlobo phakathi zingaze ziningi yini izehlakalo ezinjalo
ehome le ebengilayo mina bebe balutshwana ababa njengabantu abangaziwayo hayi kuthiwa ngifuna ukukhuluma iqiniso ngaphandle komntwana owabanjwa ngumuntu evele esikolweni like wayevelela esikolweni enyati nguye owaxotshwa ngumuntu owayengamazi kutho ukuthi lowo muntu wambona yikho umntwana wayembalekile ngabe wayemazi wayezamnelela athi nangumalume nangumza wami nangubani lowo kutho ukuthi lowo muntu wayengamazi nguye owake wakubuya ehome owaye ebhinywe ngumuntu angamaziyo owamxotshayo evele esikolweni
manje ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani
udubo lolu ngokubona kwami babami khathesi yinto esifanele ukuthi siyenze noma siyayenza ezikolweni noma emachurchi ukuthi ungabona umalumakho kumbe uyihle omkhulu esithi hlale eduze kwami ekubambabamba ungaziwavuma sitshela abavuma sekufika labo babamkhulu labazawami bazi ukuthi umntwana oyinkazana vele kalethwe eduze even ema-preschool abantwana kabatshela ukuthi into yakho le iyafihla ungayitshengisi muntu uyitshengisi umama kuphela ungayitshengisi umama kuphela ongakugezisi ungakugeziswa ngomunye umuntu
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavali elisabalalela
balalela abahle kumbe belingilalele mina utholakele Mahlangu Mrs. Khumalo ngiyabonga ukuthi ngingakhuluma lani singathi singancedisana ukuvikela ukubhinywa kwabantwana ngabantu besilisa kumbe labesifazana ngilibele ukukhuluma ngabafana ngoba laba bayabafana bayabhinywa labo bona laba babhinywa abafana omama kababotshwe labo isikhathi eside njengabona laba ababhinya amantombazane ngoba babhinyelana abantwana batshengiselana abantwana abancinyane ukuthi benze into engafanelanga ngiyabonga mne wethu ukukhuluma lawe ngalesi sikhathi
hhayi lathi sibongile ubelela ngelihle
lani ngakhona ngapho libelela ngelihle
hhayi sibongile alo ke bekungunkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo abesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba